kusukela ngesikhathi engena kunhlanganiso yeSADC ngemva kokugcotshwa njengomangameli weBotswana ngo-2008 uKhama akazange achithe isikhathi ekugcothozeni umongameli Mugabe. Lokhu kweza ngesikhathi iSADC ikhandelwe njengenhlanganiso yabangani kanye lamabandla awaletha uzibuse emazweni atshiyeneyo ukugcothozana kuzila. Kodwa umongameli Khama njengomuyi umongameli Levi Mwanawasa weZambia babhukutsha bephambana labanye, iSADC yathi ivale umlomo ingafuni ukukhuluma ngodaba lokukhetho lwabo lodlakelo luka-2008. UKhama waphumela egcekeni esithi okwenzakala eZimbabwe kwakungalunganga. IBotswana yaba lilizwe lakuqala emhlubulweni weSADC ukuchothoza ukhetho lweZimbabwe luka-2013. Umongameli Khama wake watshengisela ukuzonda lapho ibikwa ngazange ahambelane lomongameli Mugabe kumhlangano weSADC eVictoria Falls ngo-2014. UKhama wabikwa ephume emhlanganweni wagcoba uMugabe uthi abe ngumgcinihlalo ungakapheli. Kodwa uMugabe wazama ukutshela uKhama ukuthi umfana omncane, yena wayekhuluma njalo engumngane lobaba kaKhama useSeretse Khama ongumongameli wokuqala weBotswana. Esinye isizalwane seZimbabwe kwele Botswana sithi kuyadanisa ukuthi uMongameli Khana usengene esikhundleni njalo sesiyaphuma, kodwa echiya inkokheli endala esaphela amandla ilokhe isesikhundleni.
Sasi khona ngo-2008 simbukele umongameli uKhama engeniswe usemthethweni uba ngumongameli weBotswana. That was 10 years ago. UKhama uthole umgabe ephakathi. UKhama usephuma umgabe lokhe phakathi. He's 30 years younger than umgabe. Nxa kuyikuthi uhanjwa ngokuthi umuntu usediniwe, UKhama sesidina, I mean after 10 years, hayi, I've served my term, othini ngimegceleni. He challenged ukhetho. He challenged ukuthi amaZimbabwe asegcwele SADC, asesinda ama-economy amazwe amanye, kodwa ngapha iSADC as a body yehlile ukuthi ikhulume ithi okwenzakala eZimbabwe akulunganga.
Omunye umnumzana Dumi Ncube uthi isibindi ebesitshengiswa ngukhama emhlubulweni weSADC sizatshiya igodi elizathatha isikhathi ukuthi livaleke.
I think sokukhulule uRobert Mugabe lapha eZimbabwe because uyeni Khama ngiyokade namandla, to be honest, ngiSADC region uthi tshela umdalalo ukuthi ephume esihlalweni segugile.
UKhama oke wathinta ekanyolovu ngemva kokutshela uMugabe ukuthi isikhathi sokutshiya isikhundla adedele abanye sesitshayile. Ukwehla esihlalweni kukaKhama akwejelelekanga kunkokheli yamazwe wezwekazi le-Afrika. NginguMartin Ngwenya, oyindaba zeStudio 7, ngiseHabron kwele Botswana.